Lokho kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018 yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile, noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo. Ukuthi kakungasetshenziswa izinto zombuso ukupha i-advantage iZANU-PF, ukuthi kakungasetshenziswa ingatsha zikahulumende zibe zingatsha zeZANU-PF, konke lokho ngokufunwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke lokho okukhulunywa nge-EU yilokho okukhulunywa ngabantu beZimbabwe, kodwa kakwenzeki lakancane ngokuba bayesaba laba abasezihlalweni ukuthi uma bengenza lokho okufunwa ngabantu beZimbabwe ukhetho lube ngolukhululekileyo, angeke baluwine ukhetho lwakhona. Ngakho-ke bazahlala belokhe besala ukuthi kube lenguquko ezenza ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Kodwa labantu beZimbabwe bamele bale ukuvuma ukhetho lungakhululekanga, balwise ukuthi luze lukhululeke ukhetho njengalokhu i-constitution isitsho. I-EU icela nje ukuthi i-government yeZimbabwe ilandele i-constitution yeZimbabwe kuphela nje.
Abamabandla aphikisayo Ncube, ungathi bayahlokoma yini, bayamfaka incindezi uhulumende ukuze aguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho?
Yebo, kambe bangabe bekhuluma abanye laba lalabana abanye bezithulele, kodwa ukukhuluma kodwa soze kusebenze. Kufuna kukhulunywe, kusetshenzwa, akube khona umnyakazo phansi, akube le strike, akube le stairway, akube lalokhiyana lalokhiyana, kubonakale ukuthi kasisuthisekanga, kasithabanga lakancane, ngokuba lokho okuqhubekayo kuzaqhubeka kuyefika ku-2023 irigwe futhi i-election ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathela amabanzi kulokhu kukhuluma nje. Ukukhuluma lokho akusoze kulethe inguquko. Izanu kuthanda kunje, ikuthanda kukubi kunje, ngokuba lokho okunje kwenza kube lula ukuthi bawine ukhetho, kwenza kube lula ukuthi barigu ukhetho. Ngakho-ke kumele kuthathwe amanyathelo amanye amakhulu kakhulu ukuze kube le nguquko, angaphelele kukhulumeni, kodwa kube lezenzo eziza kwenza ukuthi kungabi lula kungabi lula ukuthi baqhubeke nje be-ignore lokho okukhulunywa ngabantu, bekushaya indiva lokho okukhulunywa ngabantu. Abantu bafuna inguquko, bafuna ukhetho olukhululekileyo, oluwina aluwine lungolukhululekileyo, hayi lungalendlela oluyiyo.